Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sikile ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla le-ZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election kodwa ngesikhathi esifana ukuthi libe nguye ureferi wakhona. Ilisipho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona ukuthi abantu nxa kuze kube le mhlangano nale yokuthi abantu ba-adressa abantu yamarali. Uya-aplaya emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo kodwa yona i-ZANU-PF iqhubeka ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili singakhangela yona i-media, i-public media uzananzelela abantu bezanu bathatha bayenze into ephathi kanti i-national, those are national media houses. Ibandla eliku-opposition kumama-opposition ayanikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abantu bokuthanela abantu. Okunye futhi esikunanzelayo khonokho bese sinanzela futhi yona i-ZAC ngokwayo i-composition yayo ukwananzelela abantu suka phezulu khonale kunguye oyithungamelayo bangabantu aba-aphoyintwayo umongameli we-ZANU-PF njalo engu-president welizwe we-Emmerson Mnangagwa. Kusitshoni lokho sukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe and labo bantu abasoze bamphikisa instead uyabatshela okokwenza. So ngokunjalo bese sikhala futhi nobudlwangudlwangu nje obukhona ukuhlukumezwa kwabantu, ukuhlukuluzwa kwabantu, uthole ukuthi kuba lezi gigaba eziba khona kube la ma-report okuthi abantu bahlukuluzwe bathaywe balinyaziwe amapholisa ayi-investigate. Kungani sehluke u-investigate? Ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona abaphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bangela le-ZANU-PF njalo beyingxenye yama-supporters abo. Ngokunjalo akulungi lutho. So ke in short we are saying i-ZAC is not independent.
AbeZANU-PF bona bathi akulalutho olubi nge-ZAC njalo bathi kuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abakuZANU-PF abafana lendodakazi kaThembo Mohati babe ngamalunga e-ZAC. Ithi ZANU-PF akulalutho olubi ngalokho.
Yikho esikuthiwe ukuthi nxa sithi thina ukhetho lwasebe zithethe oluzavumela usoza ba-friends esithokhonoko ngabona bo bani. Asimangali bani nxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lo muntu udonsela ingubo ngakuye. Kodwa eqinisweni asithi thina i-ZANU-PF layo nxa yendlela abacabanga abaye becabanga ngako ukuthi wabonayo baku-opposition. Umumusa unjalo kubo ma singaba njani. So eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo njalo kuyisisho sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzela ukuthi baqhubeke besembusweni into zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo. But eqinisweni sithi nxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi ngiyokhokhela leyo nto abe ngu-commissioner we-ZAC. Awukuhambi kuhle. So usibona lukhona sibona ngathi nxa abantu be-ZANU-PF becabanga njalo hhayi bazadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu aminjani nokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimele yodwa be-independent kutshona basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu okungelomnye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuze ngani izikhundla usuhle wabulala into yongakufikanti izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ingubo ngakuyo behlukumeza abantu beshisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi.